So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomgcibelo omhlaka 29 Mabasa 2023 ngoPraxitus Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, abenhlanganiso yathuzi bathi lanxa besamukela ngenjabulo ukubotshwa kwamgcini sihlalo weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions uNkosikazi Cecilia Alexander, kumele babotshwe bonke abaphatheka ekuhuquluzweni kwemali kuhulumende. Abesikolo someli weMelika eZimbabwe bethule umbiko besola ukusetshenziswa kwemithethwandaba ukuhlukuluza labo abalabimbono ehlukile lekahulumende. Izakhamizi zeMakapa Kapa Ward 15 eselonga esansi eMandebeleni zikhala ngengwenya esezigqithe izifuyo edamu leMakapa Kapa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abenhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATUZ, bethule umbiko othi lanxa besamukela ngenjabulo ukubotshwa kwamgcini sihlalo oweZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions, ZCPSTU, uNkosikazi Cecilia Alexander, kumele babotshwe bonke abaphatheka ekuhuquluzweni kwemali kuhulumende. U-Alexander wetheswa icala lokuhuquluza imali kuhlangothi oluncedisa izisebenzi ukwelatshwa olwe-Public Service Medical Aid, PSMAS, lapho elilunga ele-board emela izisebenzi. Nguye njalo othandwa nguhulumende ukukhulumisana laye emela izisebenzi kudale ele-National Joint Negotiating Council, NJNC. IPSMAS isilesikhathi ibhekane lenkinga zokwebiwa kwemali iziphathamandla zayo kanye lezikuhulumende okokuthi khathesi kayisasebenzeli amalungu ayo kuhle. Isikhulumeli siyathuza uMnumzana Themba kuye moyo utshele Studio 7 ukuthi bona bakhuthaza ukuvuselelwa kwesisekelo se-PSMAS langokukhethwa kutsha kwe-board ukuze ibuyele kusimo eyayiyiso khona kuqala. Phezu kwalokho ithi ifuna bonke abaqanjwa amagama abo ukuthi baphatheka ehuquluzweni kwemali ye-PSMAS kumele babotshwe bathonisiswe.
Thina njenge-ATUZI sibukela ngendlela ehlukileyo indaba kaCecilia Alexander, umgcinisihlalo weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions, eyiyo ehlala phansi icelela izisebenzi zikahulumende iholo. UCecilia usehuquluze imali yonke ye-PSMAS. Sikhangelele ukuthi uCecilia nguye othenjwe nguhulumende nxa kusenziwa ingxoxo zeho. Abuye njalo abe yi-board member ye-PSMAS. Lapha sehuquluze khona imali i-PSMAS isize ivalwa. Singakhangela bona abantu abavacula imali ezinkulu kangaka, akula senti abayifakayo ku-PSMAS. I-PSMAS ithola imali kuzisebenzi. Izisebenzi zonezi ezincitshwa iholo eliqondileyo.
Ngozibani ezingadalwa ikwebiwa kwemali ku-PSMAS?
Ukuswela imali kwe-PSMAS kufaka izisebenzi engozini ngoba zingeke zithole ukuya ezibhedlela ngoba i-PSMAS ibizincedisa. Kunjenje izisebenzi zithwele nzima nxa zingagula, zingagulelwa. Ngoba abanye abantu bayacupha, bacupha baze bagave.
Lina-ke likwamukele ngayiphi indlela ukubotshwa kukaNkosikazi Cecilia Alexander?
Siyajabula-ke ukuzwa kuthiwa uCecilia Alexander uqalile ukuya entolongweni. Ngicala lakhe leli alenzayo elokutshontshela abantu athi yena uyabamela naso ukukhulunywa ngeholo. Sibone ukuganga kwe-Second Republic. Yenze ngani ithanda izisebenzi kanti yona iyazitshontshela.
Umnumzana Themba kuye moyo yisikhulumeli senhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ATUZ. Kunjalo nje unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Zimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions, umnumzana Charles Chinosengwa, utshela iStudio 7 ubana unkosikazi Alexander akabotshelwanga ukuchaphaza imali eze-PSMAS kodwa ukuthi uhlukunyezelwa ukulwela ilungelo lezisebenzi kanye lokuzama ukuvimba ukuba iziphathamandla zikahulumende zingahluthuni uqhutshwa kwemsebenzi ku-PSMAS. Ngezinye iziphathamandla zikahulumende ngenjongo yokuzithaphuzela izimali zalolu hlangothi. Abesigodlo someli weMelika eZimbabwe bethule umbiko besola kakhulu ukusetshenziswa kwemithethondaba ukuhlukumeza labo abalemibono ehlukilele kahulumende ngokubabopha mahlayana, abanye bevalelwa okwesikhathi eside kanye lokugwetshwa emacaleni asobala kubana adingeki isigwebo esilukhuni. Abe-USA Embassy eHarare bathi kulilungelo lomuntu wonke ubuthana lokutshengisela ngokuthula kungakhathalekile kubana ngowebandla liphi lezombusazwe. Lumbiko uphuma ngemva kokugwetshwa ukuhlala ejele kweminyaka emine kumkhokheli webandla le-Transform Zimbabwe, umnumzana Jacob Ngarivume Izolo. Ungarivume utholakale elecala lokutshotshozela udlakela ngokukhuthaza uzulu ukubana atshengisele isola isimo esiselizweni ngomnyaka ka-2020. Kunje umeli wezengeza westeta lelephalamende umnumzana Job Skala owebandla le-CCC lokhu evalelwe e-remand okwenyanga ezidlula ezilishumi engavunyelwa khona ukuhlawula isibambiso se-bail ukuze athonisiswe ivela emzini wakhe lanxa esewafaka izicelo eziningi-ningi zokuthola i-bail.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampa bafuke mbula.
Lamlela ndwandwe,
izakhamizi zemakaphakapha ku-Ward 15 eselonga ezansi eMandebeleni zikhala ngengwenya eseziqede izifuyo edamu lemakaphakapha. Zithi lezi zakhamizi zifisa kubana ngabe inkonkeli yale ndawo kuhulumende lasesiqintini iphuma lamaqinga ukususa lezi ngwenya kuleli damu zingakaphelelwa izifuyo. Wabhethi Ncube usipha lolu daba eseGwanda.
Izakhamizi lezi zithi iningi labo sebesele bengabayanga ngenxa yalezi ngwenya ezibamba izifuyo ezivalisa imbuzi, inkomo labo babhemi. Umnumzana Samuel Khoza usuka eMapula Village uthi njengezakhamizi babhekane lodubo olukhulu.
Sidla imbuzi, sidla amadonki, lawe muntu ungahamba kuchapha siyakudla. So ngabe ingwenya lezi siyathola abantu bokuthi bayazibulala ngoba zisiqedele izifuyo zethu. Xa sikhuluma hayi kungani kakhula ndlela ehambayo, kulapho kungani kulohlupho kithi.
La mazwi agcizelelwe ngumnumzana Silibaziso Nkomo esinesakhamuzi samakaphakapha.
Amadoka abezidlela nje ngaphasi kwamanzi, ingwenya idonsi itshaye, imbuzi kokuthi iyanatha idonsi itshaye, ezinye ziyakhipha, ezinye aziyali. Ah, mina naphana uncedo angiboni kumbelekela abakhona ngoba vele sesilimele. Ngingakwazi ubengeke omunye ukuwathola ichance ukuthi ukuwathi amanyathelo. Lukhansele zakhe zamtshela nje wakuthi ingwenya yena kufuna sesithole amabhaya. Mina into yakhe amphendula yona. Sasathi athi umele uhambe phezulu, wathi hayi ngingazithola amabhaya ikho nje, vele izivuyo azisele. Ah, sesilimele vele asele azivuyo.
Umnumzana Melus Moyo uthi ngaphandle kokulahlekelwa izifuyo impilo zabantu zisengozini ngenxa yengwenya lezi.
Sibone ngathi zenza zihluphe sokuthi ziningi kakhulu, zilabantwana abantwana abaningi, so ziyabe zilamba. So abekhanseli bakhe babuya badubula nje eyini, but azange kube lo mehluko lokhu kusiba kwezi. Hayi, sisengozini enkulu kakhulu ngoba imuva le kubo 2002 siya ku 6 zikeza bamba abantu yakathi sivela abantu abathunywe dama ukuthi hamba le nathi samadongo behamba le khangela imbuzi hayi dama ngoba kule risk enkulu kakhulu
omnomzana Bethel Ncube uthi sebevale izibaya ngayengwena lezi osekuletha ubunzima obukhulu uzakhamizi
akula lunye uncedo silalo ukungasincedisi ukuthi kune ingwenya lezana zibulawa ngoba izifuyo zithe ziphelile zonke akusele sokulesi gadi ngathi kona iminyaka sesilayo kungakhwana ama-5 years iminyaka silodubo lololokweni akuyasilimaza kakhulu ngoba izifuyo lezi yizo esiyenza ukuthi lathi siphile ngoba ngingathengisa imbuzi sengiphilile abantwana kuyidongi lami khonokho ngilako konke kuyabe kungincedisa ngithwala umuntu angagula yikho kungithwalayo kuyo yi-transport yami yimpilo ekuze kuyasiphilisa kakhulu kwizifuyo zonezi
umqondisi wegwana Royal District Council umnumzana Rangana Isibanda uthi bazaqhuba umhlangano lezakhamizi ukuze baphume lamaqhinga okuqeda lolu dubo
iripoti lami ngiyitholile siza engeja the committee e-campfire kube le ndlela e-way forward i-campfire committee esigabeni khona ngahle lapho kule ngwenya khona
ngenxa yokunganiki kuhle kwezulu emhlubulweni emathebeni south iningi lezakhamizi likuphila ngokufuya lithengisa izifuyo ezivalisa imbuzi lenkomo kungakho zithi ukuxhwala kwengwenya lokhu kuzabachiya bengabayanga ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemakapakapa esilonga ngu-Albert Ncube
siyabonga Ncube lapho ngohlelo ezemaphandleni okwamanje ke sokulihlandla lapho isilethulela khona uhlelo lwabesifazana
siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga lamhlanje sixoxa lo nkosazana Debra Mukasa isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association sicobongula umhlangano abawuqhube eceleni wombukiso weZimbabwe International Trade Fair woBulawayo ukuze sizwe ukuthi uzabaphathisa njani emsebenzini wabo.
Thina ke njengama SMEs sibe lenhlanhla kakhulu ukuthi uminister wethu usenzele iworkshop parallel to i-trade fair besihlangene singama small medium enterprises business people sihlangene kobulawayo kwenye indawo okuthe ngumavuma lodge lapha sikhangela khona izinto ezithize sibe lenhlanhlakela yominister besilaye sibona sikhangelene le theme yethu ukuthi khuluma ngoku i-transformation le innovation of global company so bese khuluma ngokuthi how best can we transform ourselves kulokho esikho khona sikhule enokuma business ethu sibe lama innovations athiyeneyo azasenza ukuthi ama business ethu ebukeke kanye loku register ama companies so kube yi workshop emnandi kakhulu eyadi hlanganisa izindaba ezithiyeneyo sibe le global competitiveness ukuthi global singakompetitha njani lezinto zethu sizenza isenazelela ukuthi eZimbabwe siyayenza sibili okuyizinto siya pheka ama-detergents ethu siyapheka ukobra bethu laba siyapheka ama-drinki kodwa izinto zangkhona ziphelele emoyeni kaziyingena evini kumbeni kuma-shops ethu khona bababo okay kaziyingena endaweni ezijiyeneyo size siyobalisa lakubo-Dubai lakubo indawo ezijiyeneyo evini khona eduzane nje e-South Africa kazingeni so besifunda ukuthi singakwenza kanjani khona lokho ukuthi sigcine lathi izinto zethu esizenzayo zikhangeleke global sazofunda ke nge-export marketing procedures ukuthi vele singa-exporta njani izinto zethu silazo endlini emakhaya silakho siyayenza izinto ezijiyeneyo ibidiwekhini izinto amalala izimacanga izinto ezijiyeneyo you know ezi-traditional ophini laba imigigo ini sila kukotu kuti singaku transport anjani, singaku export anjani. So vese funda kakulu sifundiswa hizi mtrade. Ukuti ama procedures, ukuti si apply anjani, si tola anjani. Ama certificate si hamba anjani. So vekuku nengi, sibi leati siku funda. Sazo funda the innovation in the SMEs sector. Ukuti how best can we innovate ourselves. Ukuti sisi zizibone leati sifige zingi ndelani. Elo kuti sentengisa manzama le, sentengisa inizami zifika kunale, endaweni kubo Britain langaphi ngaphi. So kuti singaqeqesha njani. So ikwathi sokufunda basically, khona lokho kuti singayenza njani. Izinto zethu, konke lo intellectual property. Ukuthi nxa sizaba nama properties ombeni nxa sifuna, ukuthi sibe lezindawo ezikhanyayo ezicacayo, sikwenze njani. Konke lokho besifundiswa ngabantu abathiyeneyo sazofunda njalo le risk management ukuthi in business siba lezinye izinto esizikhangeleleyo ama risk njengama disasters ama risk njengabo fire ama lonche ama risk athize ukuthi ukufa nanzelela ukuthi ingxenye usanda ukuyareda imali ebhenkoni ovukuza imali yangkhona ibiselwa njani imali yangkhona isetshenziswa njani kumbeni iyenziwa njani so ama risk wona lawa wonke athi sesiwafunda ukuthi in business kumele sibone ukuthi ama risk amanye siyawa avoida amanye siyabona ukuthi siyawayenza njani amanye vele siyalungiselela kungenelana konke le social protection so sibe nesikhathi sibe lesiningi esibanzi kakhulu sifunda lo ministry wethu sithanda ukumbonga kakhulu umama uDr TG Nyoni ngokusinika lelo thuba ngoba besikufunda parallel langapha ama-traders lawo ebhoda ngapha nathi ngapha sifunda as ama
Leyo bekuyingxoxo loNkosazana Debra Mukasa, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo, uhlelo oluphathelane labesifazana, lilami uSithandekile Mhlangano.
Siyambonga ke uSithandekile ngalolo hlelo okwamanje ke wothi adedeleke kuChris Gande ukuze asethulile uhlelo liphuma lendaba. Lichone lendaba.
Linga lichona njani zulukandaba siyadivana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami ngo Chris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lesiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube sihlaziya udaba lokubana sonke isikhathi nxa umongameli Emerson Mnangagwa ekobulawayo amagagasi akamakhali khukhwini ayacitshwa Umzana ungasitshela ukuthi kuliqiniso yini ukuthi sonke isikhathi nxa kufika umongameli edolobheni lakobulawayo amagagasi abomakhali khukhwini ayacitshwa Usuke wakunanzelela yini khona?
Ngolwesithathu weviki yonale mhla ka 26 kumabasa. Abantu abaningi balahlekelwe ngamagagasi ikakhulu nxa sikhangela abasebenzisa iConnect kusukusela ke emini ngabo 12 emini kusiyafika pho sekibo 6 ntambama. Iningi labantu belilahlekelwe ngamagagasi okuxhumana yesingathi network yama cellphones. Singaziko bekuyimbangela ukuthi kuyini kumbe njalo ukuhamba kwamagetsi kumbe ulahleka kwe-network nje mahlayana singazi njalo kodwa ke kusuka kubangela ukuthi abantu abaningi behluleke ukuxhumana ngendlela eqondileyo abantu abaningi bakhudwe imbiko yabiqakathekile abanye ke bagcine bengasagcwalisi izithembiso kade befuna ukuzifeza kugcine sokukhanya ngani kuthiwa ngabantu abangakhuluma iqiniso kumbe umuntu agcine ekhuthe izinto eziqakathekileyo njengama-interviews kumbe akhuthe ukuthola eminye imbiko egoqela lokufa kumbukufelwa so konkana ke kuyahlupha abantu kakhulu nxa kuthe kwenzakala ukuthi abantu balahlekelwe ngamagagasi okuxhumana
manje zona izakhamizi zithini ngalolu daba
izakamizi zisala zikhathazekile kakhulu zehluleke ukuthi kanti zidingisisa ngembangela kodwa ziswele ukuthi ungaba kwini ngoba esikhathini esiningi imibiko leyo yokuchasisa ukuthi ungabe kwenzakaleni iyaphuza ukuphuma kuthi-ke abantu basale bekhathazekile bebuzana ukuthi ungabe kusenzakalani kube sokuphuma-ke imibono etshiyeneyo engabe ichaza izimbangela lezo kugcina kuvela khona ukuthi abanye bayesebesoyile ukuthi mhlawumbe kabala data eneleyo abanye besoyile ukuthi mhlawumbe amagezi nje becithwa-cithwa abanye njalo beveza ukubana mhlawumbe engamagagasi athe athintwa ngezindlela langezizathu ezishatshiyeneyo kodwa-ke izakhamizi ekugcineni zisala nje zididekile zikhathazekile ngenxa yokuthi ziyabe zilahlekelwa imibiko eqakathekileyo.
Lo-ke bekungumnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association, ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye. Lilani.
Lilalele kumsakazo weStudio 7 esakaza iseWashington DC kuVOA. Kwezemidlalo, iqembu lenguqu elengeze Platinum Stars yilo eselikhokhela engalaneni yemihlomelo esibangeni seCaso Laga Premier Soccer League. Lithathela lesi sibanga eleCapes United. Lokhu kungemva kokuba leli qembu lenqobe eleZPC Kariba 5-1 emdlalweni odlalelwe enkundleni yeBaobab Stadium namhlanje emini. Kunje, leli qembu selile mihlomelo elishumi lantathu ngemva kokudlala imidlalo eyisikhombisa yale isizini. Leli qembu laseMondorongezi seledlule iHighlanders esekusibanga sesithathu engalaneni yemhlomelo. Ihlezi izithende zeCapes United ekusibanga sesibili. Kweminye imidlalo edlalwe namhlanje emini, iBulawayo Chiefs inqobe iYada 2-1 kuthi iManika Diamonds yanqoba iBlack Rhinos 4-0. Uhlelo abaculi bethu namhlanje silomculi womdumo kaMasikandi odabuka eTsholotsho kodwa osesebenzela kwele South Africa. Igama lakhe kungusibani Dube, uhamba njalo ngegama lokuthi bantu bayafana ezweni. Uphetheke idlalade lakhe elitsha elilesihloko esithi Phamalathi. Nangu ixoxa lo ntungamile inkomo weStudio 7.
Ushaye baba na sekatelisha abashana. Ushaye baba na sekatelisha abashana afana na sekatelisha. Ushaye baba na sekatelisha abashana afana na sekatelisha. Iambule ukulo, iambule ukulo.
Ngiyabingelela kubalaleli bonke beStudio 7. Ngokuzalwa ngidabuka le eTsholotsho kwelangakithi esigodini sakwaGombalume. Induna engiphethe uMsikana. Umculo ngiqale ukusebenza ngeminyaka yama-2011. Kuningi esengikwenzile-ke emculweni, ngisebenza kakhulu nama-artist ngoba yimina wasungula iSibani Studios esisiza kakhulu ama-artist. Ngiyethemba ukuthi abantu bazojabula uma ngabe belizwa leli phimbo.
Zongle
Pita pita mabo tende la matondo. Tushobe nita besi shumla mili ngapesu. Nashomalatuma nilshaba kitabika. Uko nishuri zito vya soge. Higo landugu, higo siya magozo. Uteti wa shuku mboga mazee.
Aba ngatando kutenga umkulo wako. Kumbe ukuthuma na lawe va kutola njaa.
Ngiyatholakala kule nombolo ethi 074-7160-190. Kathi-ke ngiyaphinda ngitholakale futhi enkundleni zokuxhumana. Uyofika lapha kuFacebook uthi wena Isibani Studios SA, uzobe usiyangithola oTikTok Isibani Studios, o Instagram kanjalo kanjalo. Ngokuhlala ngiseGoli eThembisa la ngitholakala khona.
Ubachiyela waphamazi abalandeli.
Abalandeli bonke abalandela umculo wesintu, umculo kaMasikandi. Ngithi kubona azibuyele emasisweni, ngabe bonke abalandeli bayahlangana bewulandela umculo wethu kaMasikandi, bewuthenge, sihlanganise isizwe, wenzele ukuthi nabasakhulayo beqhubeke beyibambe. Siyabonga kakhulu.
Kulisile umculo kaMasikandi okabantu bayafana ezweni. Singeke hlukane izihlobo kodwa sikhangile ezinye zezindaba ebezigokhela njengoba isikhathi sesihambile. Abenhlanganiso yathuzi bathi lanxa besamukela ngenjabulo ukubotshwa kwamgcinisihlalo weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions uNkosikazi Cecilia Alexander. Kumele babotshwe bonke abaphatheka ekuhoquluzweni kwemali kahulumende. Abesikolo someli weMelika eZimbabwe bethule umbiko besola ukusetshenziswa komthethwandaba ukuhlukuluza labo abalemibono ehlukile likahulumende. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo Brexit is Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri Zimbabwe.